sakubona thina njengeSARS ukuthi kuqakathekile ukuthi inkokheli zeParliament zihambe ebantwini ziyechasisela abantu ukuthi iParliamente isebenza kanjani, ukuthi uZulu angaphatheka njani emsebenzini yeParliament. Ngoba nxa sikhangela isisekelo sombuso esitsha kule close khona lapana ethi yona iParliamente kumele yenze konke okusemandleni ayo ukuthi ithathe iParliamente iyisebantwini ukwenzela ukuthi abantu baphatheke emsebenzini eyenziwa iParliamente. Nxa sikhangela ukubunjwa komthetho.
Wena-ke Chivea, ubona njani umhlangano lo? Nguwe kade ukhona.
Ngiyathanda ukuthi ngibonge i-Southern African Parliamentary Support Trust ngokubuya lohlelo engilibona luqakatheke kangaka. Kimi engibona luqakatheke kakhulu, nxa lungenziwa lizenziwa ngendlela leyana sibili esingathi isensiwe ngesikhiwa. But into engiphose ngangani ndabe ngisolo layo yisikhathi esiphiwe abantu ukuthi banike imbono yabo kubaba uMdenda. So yena ubaba uMdenda ucine engumuntu ongani uthethe isikhathi esithi enguye elandisa nje ngokuthi iParliamente yena iminjani. Nenhlelo ezilandelayo ngingafisa ukubona abantu begwanisa ukuthi baphiwe ithuba elingani lithe xaxa ukuthi bakwanise ukutsho imbono yabo lezinto abazisolayo kugabazile khuthazayo ukuthi zenziwe lidale leParliamente. And okunye futhi engingakufisa ukuthi silibone lelu hlelo lisehla sibili lisiyafinyelela abathi ngesikhiwa kumbe kumagrassroots sibili singalenzi libe lihlelo lemahoteleni kakhulu olungani ngolabantu abalaphana, kodwa sibilese ebantwini. Ngoba mbonani ebantwini emalokithini lezindaweni ezinjalinjani yikho lapho kulezikalazo lezinto eziningi ezihlupha abantu.
Baba Ndlovu, ungatsho isikhalazo sakhe lapho yesesikhathi ukuthi luhambisa njani lolu hlelo, njalo luzafinyelela na kuZulu wasemaphandleni emzini ehlala abaningi?
Hayi, ngiyasizwa isikhalazo sikamnumzana uChivea, sikunanzelele lokho ngoba luhlelo lokuqala esilwenzile lapha koBulawayo. Yarali sesike salwenza kabili. Kusho ukuthi izikhalazo ezinjalo into esizikhangeleleyo ukuthi kunihlelo ezilandelayo izikhalazo esizathi sizilungisise. Okokuthi uhlelo lolu luzasabalala lufinyelele uZulu endaweni ezijiyeneyo, into esiyikhangeleleyo naleyo lathi esifisayo ukuthi ingenzeka. Kodwa okwakhathi esibe safuna ukuthi njengohlelo olusaqalisa siqale sibambe amadolobha amakhulu kuprovince ngaprovince. And then from there maybe sesingayehla siya phansi ebantwini. Lakho futhi khona lokho kuza kuya ngokuthi imali zangkhona ziyatholakala yini, ngoba kule ndleko ezithize.
Kuyini-ke baba Chivea okuphume ebantwini ikakhulu abakhalaza ngakho?
Kuphume udaba lona lolo olunye lokuthi ingada zeParliamente singathi ngama-MP abahambisi ngendlela izikhalazo zikaZulu lapho abangabameli khona. Ngoba kuze kwaba nomunye ubaba sibili okhale ngokuthi sicela baba Mdenda iParliamente ingabi yindawo yokuyalala, ngoba siyaye sithi nxa siyibona nje ngasema-TV kumbe ama-pictures esiwabona kumaphephandaba sibone yama-MP zilele kuphela. Pho sibe sesimangala ukuthi kambe ngabantu sibili abasimela ngokugcweleyo na. Njalo kube beyinye indaba emqoka engiyibonileyo ekuthalayinwa kwemithetho sisekelo sombuso esitsha. Kuyini kahle okwenza kukhanye kusiba nzima?
Baba Ndlovu, nxa sokuthethwe imbono yonke naleyi iyenziwani? Bathi sebebuyele edalela eParliamente bazayihluza na, benzani ngalolo lwazi ababe belutholile kunhlelo zona lezi?
Ubaba Mdenda uchasisile ebantwini ukuthi hayi lokho abamphe khona uzahlala phansi akuhluzisise balungisise zonke izikhalazo lezo ebezithiwo ngabantu. Wasengezelela njalo esithi yena ukuthi idale leParliamente lisebenze ngomfutho, kumele abantu labo basekele umsebenzi weParliamente. Nxa sikhangela isisekelo sombuso esitsha lesi sile ndlela yokukhankasa uZulu angayisebenzisa ukuthi iParliamente yenze izinto ezithize abazifunayo njengoZulu, ngesikhiwa abathi i-petition process. So uthe i-petition ingavuya bahlala phansi bayihluze njengeParliamente, bayihambise kukomithi efaneleyo ukuthi ikhange icubungule, babize uminista wangkhona oqondane lalolo daba eParliamente azochasisa ukuthi kungani lolo daba lungaleyo ndlela dingwe indlela yokuthi lungalungiswa njani.